mina ngesikade kakhulu njengamalanga abantu bonke nje umuntu wonke uyalithakazeleni ilanga lakhe lokuzalwa ipho-ke elikamongameli wethu isikhathikanalo futhi kanjalo ngoba ilanga lapha abuya khona emhlabeni lapha onguNkulunkulu ukubiza kwakhe simbongele futhi le minyaka ambe yona yonke le esikhokhela ukuthi ulwazi lokuhlakanipha futhi asimele esifikela ebantwini abantu befuna ukuzincindezela sikhathi sonke. So ilanga lokuzalwa kamongameli wethu ilanga esiliqadekisa kakhulu sibi.
Bakhona abathi umkhosi lo okuthiwa uzenziwa emaswingo ngayimali yakhona ifakwe eceleni yaphiwa abadubekayo, uthini wena ngalokho?
Ama-program okuncedisa abantu abadubekayo akhona sile Ministry of Public Service and Social Welfare ivamile ukwenza khonokho, bayadinga izinto ezokunika abantu abahluphekayo, bayakhithi bakhitha benze lokhu lalokhu. Ngakho-ke amboni umuntu ukuthi kulesi sizathu sokuthi siwuhlanganise khonokho lokuthakazelela ilanga eliqadile kangaka elikamongameli, ngoba akusiyo mali ephuma kuhulumende, yimali edingwa abangani lalaba abantu esikhiwa amawelwisha abafaka ndawoni ukuthi sithakaze ilanga leli, ngoba ilanga leli futhi asilikhangeli nje kuphela kulilanga lokuzalwa, kodwa silikhangela nelanga futhi lokuthi khona sithi thina untsha wonke akhangele alingisele akhwabithe impilo kamongameli lokuphila kwakhe akwenzileyo